Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inengi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mpijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi.
Ibandla le MTC Alliance seliqotshe obe ngumgcini sihlalo ogajwala besifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha lisithi ukuqhubeka kwakhe elilunga kuzangcolisa ibizo lebandla. Ibandla le MDCT lithi obe ngumqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe kasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lanxa ephikisa ukuxotshwa kwakhe emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Lwendleko zikahulumende ibudget olwethulwe izolo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube soludale inkulumo abanye besithi alusoze luphathise ukuthuthuka komnotho welizwe. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uthi uluhlu lolu lwehluleke ukulungisisa ukungahambelani kwesisindo sedola leZimbabwe lelemelika, njalo wathi iholo lezisebenzi bekumele likhangelwe ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe umthuli uthe imota ezileminyaka edlula elichumi akusamelanga zithengwe phandle kwelizwe, njalo wathi abahola imali engaphansi kwenkulungwane ezilichumi $10,000 abasoze babhadale umthelo we-tax. Uncube uthe ababele mali edlula $1,000 ebhanga nyakenye ngesikhathi ilizwe liguqula imali bazaphiwa imali yokulinganisa isisindo semali abayilahlekelwayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mpijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi. So kumele sihlale phansi silicubungule ibudget. Kodwa ngokubona kwami ubethe ibudget ngele 402 billion, so kusitsho ukuthi embone njengani abantu bebekhangelele ibudget elikhulu kakhulu ukwedlula 402 billion. Ngokuzwa kwami ama ministries ama pits abo ebe yi 1.1 trillion. So abantu abaningi bona njengani kabathabanga ukuthi ibudget beliphansi kangaka, kodwa ngibona njengani uminister ubesebenza ngemali ayikhangelele ukuthi azayithola nxa sikhangelele ukuthi i-economy isiguqe ngamadolo kathesa.
Ngamafitshane ungathi kahle kahle kuyini okuqakathekileyo okukhulunywe kubhajethi le?
Kathe sengathi engubonileyo ukuthi usengeze i-tax free threshold ukusukela ku 5,000 RTGS kuze kube yi 10,000 RTGS. Njalo izikolo sezathola i-sanitary wear eyamankazana lama PPE. Njalo khanya njengani umphathi ntambo ufuna ukwengezelela i-duty kumbe i-excise duty on into ezinjengotshwala legwayi. Ngibona njengani njalo umphathi ntambo uzame ukunika i-higher education imali enjengange 14.2 billion le-primary education imali enjengange 55.2 billion. Ube sithi nge-infrastructure lento ezinjengalezo. Kodwa esingathi asikakuboni ukuthi uholo lwama civil servants luza hamba njani ngoba kacacanga ukuthi uhlelo lwakhe luza belumi njani nxa sesingena kundaba le
izisebenzi ngokubona kwakho ibudget le izihambele kahle na nxa sikhangele lokho okukhulunywe kakhulu ngendaba ze bonus
nxa sikhangele ibonus ngibona njengano umphathi ntambo wenze into enhle kakhulu ngoba uthe i-tax free threshold bonus izaba i-$25,000 kodwa izisebenzi ngibona njengani uDubo abalalo ukuthi ngomnyaka ozayo isalary yabo iyabe injani khonokho akukhulunywa kuma highlights lawa ube ngacacanga ukuthi uza zamacebo bani ukuthi indaba esebenze ukuthi bafuna imali elingana le $520 ababe ithola ngo 2018 uzayihambisa kanjani so kumana njengani bengathaba okwesikhatshana kodwa sikhangele long term bazaqhubeka behlupheka ukuthi ama salaries abo azabe emi kanjani nxa sikhangele ukuthi umphathi ntambo ubengasitshelanga ukuthi uzasamacebo bani
umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungulayo ezomnotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Ibandla le-MDC Alliance lithi selixothe obengumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazane kuleli bandla koBulawayo unkosazana Tendai Masocha phezu kwamazwi akhe avele kubomakhale khukhwini kuyona le iviki. Kumazwi akhe uMasocha uthe bengaqhubeka bemhlukuluza ngodaba lokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mjehiwa uzagcina eveza ukuthi uMjehiwa labanye abasakhulayo abangamachumi amabili babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsayi Mahere uthe uMasocha wethula amazwi angahambelani lesiko lebandla ngalokho usexotshiwe. Yena uMasocha wayethe usesuka esikhundleni kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla. Kodwa ibandla leli lithe ukuqhubeka elilunga kuzabangela ungahlaliseki kwabalandeli bebandla. Ibandla le-MDCT lithi alisoze livumele oyingunobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla leli lithi uBebe sowaxotshwa lanxa yena wakhweza lolu daba edale esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo.
I-court enkulu eZimbabwe i-Supreme Court yarula kudala nge-situation e-MDCT yacacisa okumele kwenzakale kusiwa phambili. I-Supreme Court ayizange ithi i-MDCT sokumele ukuthi i-constitution yayo imiswe. I-constitution ye-MDCT in fact yaqiniswa nge-decision eyenziwa yi-Supreme Court. So it decision ye Supreme Court makukuthi yaqinisa i constitution ye MDCT and uBebe yena manje sithi ufuna uku challenge i decision enziwa yi National Council engibona nje mina idlalisa isikhatsi sakhe le mali yakhe ngoba akukho nje lapho okuzuya khona and akungimangalisi ngoba njengoba esesupportwa ngabantu be alliance kunini abantu be alliance besiye ema court besizama ukulisana lati and each time siyababhuqa nje la uBebe nje mayicabanga ukuthi eyakhe indaba izoba different uyadlala nje ngoba akulamehluko uxotshwe and exotshela ireason and ireason yakhona silayo ku constitution yesivumele ukuthi simxotshe ngendlela samxotsha ngakhona so yena mayisitshela ukuthi uzobuyela kusemkantolo lapho esawina khona aye presenter eyakhe olakhe udaba oluphikisana le ruling enziwa yi Supreme Court nginguye nje mina ngagcina imali leyo ngithengele abantwana isitshebo ngodaba angeke azaluwina
njengoba esitsho yena umnumzana Bhebhe ukubana kasoze asuke esihlalweni sakhe ngoba kaxotshwanga okungekho emthethweni. Kuyini okuzenzakala nxa kuyukuthi selisenza umhlangano wenu okukhetha inkokheli? Lizamphana ixesha lokubana aqale alungisise udaba lwakhe kumbe selihle lakhohlwa ngaye?
UBhebhe akusoze kube ngokuqala ukuzama ukwalela esikhundleni esexotshiwe. Sikubonile even lapha e-America, siyakubona even khona manje ngo-Trump owadliwa kukhetho ngo-Joe Biden. Entsara la yokuphuma esikhundleni ezitshela ukuthi yena wawina. UBhebhe la ngimfananisa lalokho. Ekugcineni nje mina i-advice engamnika yona nje ukuthi akulanto ezotshintsha mnumzana Bhebhe. I-decision yokuxotsha yavunyelwana ku-National Council. Ma uzitshela wena ukuthi uzosala ulokhu sesikhundleni sakho, asazi ukuthi uzosebenza lobani, ngoba okokuqala usoze ubizwe kuma-meeting. Okwesibili, akula membership ezobelandelana lawo. Wena usuwazikhethela i-alliance, buyela ku-alliance uyokontesta khona ukuba ngu-president we-alliance, ngoba yibo abantu odlelana labo. Thina abantu be-alliance asidlelani labo kusukela nge-time siwina i-Supreme Court judgment. I-MDCT, MDCT awungeke ubhilonge emabandleni amabili. So kumele ukuthi wena ngabe usebenzele ukuthi uye contest. Uma ufuna ukuba ngumongameli weparty, hamba uyo contest ukuchamisa ngale. Ukontest lo chamisa ku-alliance, libone ukuthi liphuma kanjani. Kodwa ngapha nje udlalisa isikhathi, udlalisa le mali yakho. Khohlwa nje ngakho ku-MDCT ubulayi chance, wayidlalisa ngoba ufuna ukumamambande ube ngapha langapha. Thina asivumelani lakho ukumamambande kwakho. So okwamanje nje usuwedwa, i-support yakho ungazibuza khona manje ukuthi ivela ngapha. Uzokwazi, uzothola ukuthi i-support yakho ivela ku-alliance. Even izimali zona lezo zokuthi uphushe ama-court case ona lawo, even i-campaign yakho, konke izimali ze-alliance. And thina sivumelani lakho konke lokho. So ungaqhubeka mfowethu, lilungelo lakho lokuthi uye court, but angiboni ukuthi kuzophumana.
Umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Bednico Bhebhe kunye legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi obesebenza e-ofisini kamnumzana uBhedaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle, umnumzana Gideon Mapokotera ubotshiwe izolo esetheswa icala lokupha i-visa okungekho emthethweni umnumzana Ali Mohammed. UMohammed ngomunye wabasesitokisini phezu kodaba lokuzama ukususa ingudlu igolide elizweni belo nkosazana Henrietta Rushwaya. Iphephandaba le-Newsday lithi umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume kasamiswanga emthethwandaba izolo ngemva kokuba amapholisa ethe asacubungula icala aletheswayo elokuthi wasebenzisa isikhundla sakhe ukudingela izihlobo izitanda zokwakha izindlu emzini we-Westley. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bakhulu bohlelo lwe-Studio 7 langibalaleli bethu, cela lisibuzele lapha kuyu-president wethu uMnangagwa, ngoba shiya lokho kwenzakala ezikolo thina abazali asikuzwisisi. Qala sasithe izikolo azivalwe zingavulwa until next year, isikhalazo sethu asemukelwanga. Khathesi abantwana sebesezikolo akula matitsha, amatitsha ngasebuya ekhathesi ngemande se abantwana sebefunda ngama-days. Kambe kusani shiwa abantwana bethu yini abazayifunda? Yebo saqala sabona kuma doctor. Kuma doctor kwathiwa sekufanele abelaphe ngama days. Abantu baphela du elizweni. Khathesi kulandela imfundo. Imfundo yabantu abethu bazali iphelile. Iphelile, iphelile du. Endafika khala. Ngoba nxa abantwana bazafunda ama days, waye kwabonakala ngapi? Khona lokho ukuthiwa umntwana uzafunda ama days. Shua 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 shua. Awu, kambe singaphi sihawu lozwele oshuwa. Sidubekelani kangaka, sitshelwani kangaka. Hayi kungalalelwa thina lathi izikhalazo zabantu, banaba abangalancedo kodwa nxa sokungamavoti sabe sesidingakala. Thina kodwa izikhalazo zethu azimukelwe. Kathi sihawuliselwane elizweni sidubekelani lapha eZimbabwe. Thina selizweni elikhululekileyo esizitsho ukuthi ilizwe lethu likhululekile, kodwa liphinde lisithwalise nzima thina ngokukhululeka kwalo. Awu, hlobo zami. Hayi mina kuya ngani bazali. Bazali, asivule namehlo. Ngabe kuyenzakala wani umntwana uzahamba esikolo engatholi imfundo ebuya le corona. Ngabe kuyenzakala ngathi ahlalisa sitabambana, sihlalise nabantu bethu bengaye ezikolweni. Hlalise abantu bethu thina bazali. Sizenzele lathi okwethu kusemakhanda ethu. Ngiyabonga.
Amavuko, amavuko, amavuko. Ngithanda livukile kodwa emakhumbini amane omhlaba eDaluka eKezimapisa khonaphana omalaba ekohole ngilivusa eDaluka ngilivusa kwesivalo ngilivusa imbalama village yakho aqale khonapha akuzwa eDaluka nengula strip road mafinyela nesibangane yaphila kodwa Ayi siyabonga. Hey mina lapha ngikhona. Ngikhawela nje ukubona izulu liphazima kwezindawo ukuthi liyana. Lapha ngikhona hayi daluka bakuthi hayi. Hayi izulu liyana daluka hayi daluka liyana izulu. Yana sibili yana. Sasazi ngibona lizabuya. Kodwa liyaphila lina. Ngubaba. Umoya ngwenya do daluka.
Sanibonani yadikelela khona ngapho kustudio 7 basakaza bahle liyazi umsakazo liyakwazi ukuzikhipha izindaba shuwa yazi ngilo hlupho ngabantu bakithi kata abantu bakithi sebabanjani even ingoma iyakhuluma ukuthi kudala kwakunginje kwakubusa umambo lomzilikazi kudwa namhlanje umuntu uzokhuluma ngokuthi ishona yeyi mina ngelindebele ishona mina ngelindebele kuyini kade okufunakala kakhulu phakathi kwabantu ikakhulu lawa abafuna ukuba lomandla lolu ngaka phela ishona likhona khona ngapha esindebeleni umuntu wakhona afice ngokomoyo ethi yena kafuni amashona walibona ngapha indebele lakomoyo ufice umuntu wakhona engakobhanda ethi kafuni ishona walibona ngapha indebele lakobhanda bantu bakithi sebenzisana ingqondo izimbabwe sifuna ikhululeke thina esingakho ukuthi izimbabwe kayikhululeke kungakhathalekile ukuthi khululwa ngishona kumbe ikhululwa umndebele kumbe ikhululwa mbani umuntu kuphela we-afrika sifuna ukuthi abuse izimbabwe mayezalandela i-constitution yakithi kathi lina laba abantu abanjani lina abantu ikakhulu lina besindebeleni lanini lithi lingomthwakazi mthwakazi kuyini umthwakazi lokho sekuhlala likhuluma ngakho lisebenzise ukuphambanisa abantu libehlukanisa ngemihlobo khonapho phakathi kwenu lina bomthwakazi kulamashona amaningi khonapho ngenxa yokuthi amashona lawo afunda ukukhuluma isindebele azalwa ngomama besindebeleni kodwa yize bengamashona asebiza amanye amashona amashona bebelani imicabango yenu ukuze
sithuthukise ilizwe lethu. Sayibona ku Studio 7 igama uChrist Ncubelo okhulumayo. Ngifunde into eyodwa ngama-elections e-America ukuthi kwakhona ama-state institution kawamanipulator by the incumbent president. UTrump bekade ekhonona ukuthi yena qilike kuma-elections wathini thini. Ngabe bekuse-Africa ama-electoral commissions kumbe lama-court bekuza kuma lalo busa ngaleso sikhathi kodwa sibone ama-court security konke bedismiss ama-claims ka-Trump lokho kusivezela ukuthi kwakhona how independent are state institutions kwamanye amazwe ikhomunithi khona ngabe siyakufunda njengamazwe mbawe awe-Africa ukuthi parties akumelanga ngabe yiyo futhi ale say kuma state institution la kumele abe ngama institution aseva abantu for example i-army police ama-courts into ezinjalo kwamelanga kuhlanganiswe le politics kumele kusebenze kumele ilizwe kudefenda the interest awelizwe hayi i-interest ye-political party
Basakazi beStudio 7, mina uMahubo Mahlaba ngilapha eJohannesburg. Khetho lweAmerica hambe ngendlela ebuhlungu kakhulu. Trump ule support nguye kade umele ukuthi aphumelele, kodwa kulobuqilo obukhona siyathemba ikhothi izakwenza kube ngcono kakhulu, uzaphumelela uTrump.
Salibonani, salibonani balandeli bakaStudio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha eAmerica. Okhulumayo uVusani lo waseJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Siyezwalana kukhulunywa, kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ibhudi obuza ngokuthi kanti abantu bezana kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezana. Mina impendulo yami ngizathi ngiyamuzwa uRight ukhala futhi njengami, kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezana. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke, sikhala ngamahloni, kutho ukuthi baphethwe ngamahloni, yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso, bazazi kahle futhi kamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga. Isezimbabwe sifile ngenxa yezanu PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu, kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshulwe, yonke into abadlula mahala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment, baningi kakhulu. Kungani bona bengabhadali ama toll gates? Angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu, abantu lingaphuma ezindlini, kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ikakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle, ngoba i-government iyithi thina abantu, kodwa eZimbabwe umuntu kakhangela ngendlela yokuthi bayizona zizalwane zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu, abantu bezanuphiwe sebethatha iZimbabwe bayenza eyosendo, kanti kakunjalo. IZimbabwe ngeyabantu, kodwa abantu bezanuphiwe lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo langancane. So kungathi zanu PF iyona iZimbabwe. Konke khonokho singabantu sikubhekile sikukhangele, kuzuzisa ubuhlungu ngoba singela seyi, ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalele uyanyamalala, kodwa abantu bezanu PF noma lingabe lithula lingaphawuli, kodwa kuzwene kusuka ebantwini, liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke, lizizwa ziphuma ebantwini, ungakhethelekile ukuthi iMDC kumbe ngobani. Singabantu nje, abantu kazana nje abayizizalwane zeZimbabwe, siyakhala, sikhala ngani abantu bezanu PF? Vela kukho lizokuphendula, ngoba lizokuphendula nalikuphendula kuyini kuziduduza, lizidududuza ngento engekho, lisokolisa abantu. Abantu bezanu PF ake litshintshe, kudala libasebenzisa abantu, liyabasebenzisa. Khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi, kodwa i-corona idinga abantu abaklini, abahlanzekileyo, abageza izandla mhlawumbe. Akulamanzi pho, kungani? Kuyaze kucatshangwa manje kuthiwa iBulawayo kayivalwe, i-corona ibuyele phansi, still libulala abantu. Akunanto abananto abangazenza, abantwana besikolo manje sebebize beqala ukubanjwa, ngoba akunanto eyenziwayo yi-government engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane. Kodwa ligijimele ukufaka imali ezihambeni zenu, ligijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe, ezindlini zenu kuhlela imali engukheshi ebambekayo. Unje ukukhuluma ngothando, bayabaluleka nampa bayabanjwa ema-airport bephuma le-gold, kodwa abanye abantu besokola, kutsho ukuthi vele iZimbabwe ngeni lodwa bantu bezanu PF.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, iphephandaba le-New York Times lithi abalobudlelwano lomongameli Donald Trump babikwa bezama ukuzisikela ehwahweni ukuthi abaxolele amacala abo. Lokhu kulandela ukuxolela akwenze owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn ngolwesithathu wakhululwa ejele. Kunjalo nje igciwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu ngapha kwele Melika, osekubhubha abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ngelanga. Kunjalo nje owakhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika uMnumzana Joe Biden useqalisile ukuphiwa imfihlo yelizwe. Lokhu kwenzakala esekhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe kuyona le iviki. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona ngathi i-cabinet yakhe uzama ukuthi enze lokho esingathi thina i-rainbow, okungathi kuhlanganisa imhlobo yonke ekhona kuleli lizwe. ikakhulu labo bangathi baphakeme abaningi abavota kwenze umahluko. Yikho ke engibona kwakhathezi ngibona ngathi kunjalo ngoba sokukhona abamhlophe, kukhona abamnyama, kukhona njalo lalaba abespanyol. Yikho ngibona ngathi uyazama sibili kakhulu ukuthi athi take care of ama groups wona la amvotelayo ukuthi abe ikholokwa ikukhona. Ngeza ngengazi amabizo ngamunye ngamunye wala madoda labomama sebengenile. Kodwa ke mbona ngathi uyazama ukuthi enze khonoko okuthiwa i-rainbow ukuze kubalanse. Asithi thina ku-homeland security laphana siyabona undoda lo owespanyol ngoba yibo kakhulu abahlupheka kakhulu ukungena kuleli lizwe. Singazi ukuthi yena uzaphatha njani khona lapha.
Abanye bathi khanya ngani lihlandla lesithathu lika mnumzana Obama nxa ukhangela ukubana inenge lalabo abakhethiwe babesebenza kumongameli ka Obama. Ubona ungani umbuso ka Joe Biden uzabe wehlukene na loka Obama kumbe vele uzazama ukuthi agcizelele khona okwakwenziwa ngo Obama?
Ngingazi ke lapho ukuthi laba abakhulumayo kakhulu laba abachothozayo abaka Trump laba abaphumayo ngengalaleli Fox 4 lapha bekhuluma khonoko. Kodwa ngiqiniswa ukuthi uyazikhandela laye owakhe umbuso. Kuyabe kulungile ukuthi athathe abantu abazini njalo abantu asebeke basebenza ngaphambili abale experience. Ngoba ngiyakhumbula uObama la ekhanda eyakhe i-cabinet babekhanya bemchothoza besithi wenza eka Clinton ngoba ethatha labo kakhulu ababesebenzela uClinton ngaleso sikhathi. Laye uyazithathela bakhe uzazenzela owakhe umbuso oqondane laye ngokubona kwakhe. Ulezinto ezingama emphasis alazo azibonayo ukuthi uzazenza njenge climate change and so on. Yikho ke mbona ngathi laba bathi uyakwenza umbuso kaObama hayi ikuchothoza nje. UBiden uzenzela owakhe umbuso labantu abazwisisayo ukuthi nxa ebakhangele bazaphakamisa umsebenzi wephambili. Nxa ngenza owesithathu kaObama uyabe elungile ngoba umbuso kaObama wawungcono kakhulu lalokhu esivela khona.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseTexas. Qibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Inengi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget lisithi iyize Ibandla le-MDC Alliance selixotshe obube ngumgcinisihlalo ogatsha lwabesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha. Silugqiba ke lapha. Uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.